Abasekela ubunjwa kwamabandla aphikisayo amaningi ngesikhathi sokhetho khona kuvele kulamanye aqhuba umsebenzi ofanayo bathi abantu bonke balelungelo lokusungula inhlanganiso abazifunayo eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ukubunjwa kwamaqembu azombusazwe nxa sekusiya ekukhethweni kakusonto etholakala kuphela eZimbabwe, iyatholakala endaweni ezihlukahlukeneyo. Sikubonile eSouth Africa abantu besukuma beforma ama-organizations kusiya okhethweni lolalolo oludlulileyo. Yinto etholakala kuzo zonke izindawo ezinjengakubo South Africa. Yebo kambe kungabe kungandanga e-America nakwezinye indawo zase-Europe, kodwa kukhona ukukubona e-Northern Europe, e-Africa, e-Asia kanjalo.
Uncube uthi lokhu kuveza ukuba abantu eZimbabwe bafisa kube lohulumende kaZulu.
Vele kuqakathekile ukuthi amaqembu ezombusazwe abe khona, abe manenge. Yikho kuthiwa yi-multi-party democracy nxa kunjalo. Angazabe ngu-1,000, angazabe mangaki, akula msebenzi lokho. Abantu bazakwazi bona ukuthi bakhetha wapi, bathanda wapi. Amazwe amaningi ungazibone kulamaphathi amabili alokhu ewina. Akutsho ukuthi kulamaphathi amabili kuphela, abe maningi kakhulu, kodwa abantu bakhethe la bafuna ukuthi bayavotele. Kanti-ke asingakhohlwa ukuthi njengakithi izani izaphuma. Nxa engekho lamaqembu, izani vele ingaphuma phela iyasidilike. Kutsho khona ukuthi le ezabe isingenile esihlalweni yabe isiyodwa kungela ama-opposition parties. Kutsho khona ukuthi kuzafanele ukuthi aqalwe phansi, adalwe kabutsha njengalokho abe engasekho. Kuyingozi-ke lokho emphakathini ukuthi kube le simo esinjalo.
Abakhonona ngokubunjwa kwamabandla amaningi aphikisayo bathi kukhanya iningi lawo kawala njongo ezicacileyo. Umnumzana Thabani Godlwayo ngomunye okhonona ngokwenziwa ngababumba amabandla aphikisayo amatsha.
I-politics ye-Africa ngokubona kwami ibulawa yikho lokho ukuthi umuntu avele aba yi-politician usengenwa yibutsotsi, ukuthi akasabacabangi laba bantu abamfake esikhundleni abamkhashileyo, uyabe sefuna ukukapula yedwa. Abantu ikanti abafuni mali, kodwa bafuna ini? Intuthuko. Isifiso sami ukuthi ma kuthiwa ngiyavota, ngiyaku-ballot box, ngiyavota, ngivotela iqembu endithandayo, whether ngivotela izaphu, ngivotele i-MDC, ngivotele izanu, kodwa kangivotele iqembu engilaziyo ukuthini lizangibhekelela kusasa kunye labantwa bami, nibekwazi ukuthi abantwana ngabahlupheki isikolo. Abantwana ma kuthiwa, ngoba izidingo zabantu vele liyazazi, abantu bafuna ukuthi babe lezibhedlela, kube lezikolo, kube lezibhorane emakhaya lasemadorobheni, lakho baba befuna into ezifana lazona lezo.
Kulamabandla aphikisayo eZimbabwe edlula ikhulu 108. Kukhangelwe ukuba azafika phose ikhulu lamatshumi amabili ngesikhathi kusenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.